Ukukhonona kwezeftitiyo ngomsebenzi owenziwa yi-NASA kulandela imbiwo ekhishwe inhlanganiso le eveza ukuthi inani labafileyo lokulimalela emsebenzini liqonge kakhulu nyakenye nxa lilinganiswa lenani leminye iminyaka phakathi kwemine edluleyo. I-NASA ithi kufike abantu abangaphezu kwekhulu 103 kwalimala baphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5141 ngo-2012. Inani leli liqonge lisuka kunkulungwane ezedlula kancane ezine i-4158 elalimala ngo-2011 kwava amachuma ezikhombisa lanhlanu i-75. Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa olilunga lekomiti ye-ZCTU uthi ukuqonga kwengozi emsebenzini kuveza ukuthi i-NASA ayiwenzi umsebenzi wayo wokukhangela abaqhatshi ngemfanelo. Uthi lokhu kusobala nxa kukhangelwa ukuthi amankampani amaningi angelandaba lokuvikela izisebenzi engozini ngababadabuka eChina abasebenzelana nalo hulumende.
What are they doing as NASA to combat these injuries? Ngoba mina ngibona anamayisenzi amaningi vela vele amakampani la amaChina lapho kusetshenzwa khona kungena protective clothing, izisebenzi zingavikelwanga. And kukhanya le government ikhona phakathi kumbe yikho bengasahambi i-NASA sebesesaba ukuthi ama-China ayelethwa yi-government. Besicela ukuthi khona next year ama-injuries lawa angapheli but ayehle ngoba thina njengesisebenzi we are very concerned.
Unkosikazi Nicole Kwaradzimba osebenza umhlangothi lokukhangela impilakahle yezisebenzi i-Occupational Health and Safety e-NASA uthi izisebenzi kumele lazo zilethe imbiko kibo nxa kukhona okungalunganga lapho ezisebenza khona. Uthi kumele izisebenzi lenhlanganiso zazo zingakhangeli kuphela indaba zeholo lamahola okusebenza kodwa ziqinise udaba lokuvikelwa engozini emsebenzini.
Kuyatshengisa ukuthi kule problem lapho esisebenza khona emsebenzini yethu. Kuningi esikukhangelayo kodwa kutho ukuthi iindaba ze-safety and health ziyaleka in that regard. Kodwa it is important to note ukuthi we need to improve i-safety and health emsebenzini. Singakhangeli kuphela iindaba zemali kumbe iindaba zama-terms of work conditions. We also need to look at ama-safety and health conditions abantu.
Umsekeli kamongameli we-ZCTU, uNkosazana Sithokozile Siwela, uthi inhlanganiso yakhe izimisele ukuqhubeka ngomkhankaso wokuthi zonke izisebenzi zithole ilungelo lokusebenza endaweni engela ngozi, njalo zibe lezembatho eziqondileyo lapho zisebenza.
ZCTU i-committed ezindabeni ze-decent work and iza continue isebenza ndawonye le membership yethu lama-affiliates ethu ukuthi i-decent work itholakale eZimbabwe. We will stop at nothing in engaging government in business in order to realize decent work.
I-NASA ithi iningi lengozi emsebenzini zibangelwa ukuswelakala kwezembatho eziqondileyo kanye lemitshina efileyo. Lanxa ingozi lezi zisenzakala kunhlangothi ezithiyeneyo zenotho yelizwe, iningi lezisebenzi eziphelelwa ngumphefumulo lezilimalayo ngezisebenza emigodini. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Spanda.